mhlaka 24 sizabe sesikhuluma ke ibarometer eqondileyo, usubona ke ibandla lethu selinqobile ngoba sibona ngemsebenzi eyenziweyo ebanjiweyo kusukela ngo-2018 kufika namhlanje. Njalo lokuguquka kwabantu sebeqala manje ukuvuleka bebona ukuthi kulezinye izinto eziyizinto zabantu ezingaso zinto zethu, pho-ke lakhiwa ngabanikazi bani.
Bakhona abanye abakhonana besithi-ke ibandla lezanuphefu akula zinto vele olukhanyayo olubambekayo eseliyenzile lokho kwangela umongameli Emmerson Mnangagwa kulezithembiso ngokukhuluma kwabo kuthi izithembiso lezo khanya zami zingamanzi nje.
Lokhu Mthembu kukhulunywa nje ngumuntu ovele nje efuna uba yisibhanxa ongafuni ukubona iqiniso elento eyenzakalayo lapha ku-ground. Sure ungathi akuna loto olwenzakalayo ubona imigwaqo isakhiwa khangela i-Bybridge Border, i-Harare International Airport, i-Victoria Falls International Airport, ukhangele amadama akhiwayo all provinces eZimbabwe. Kule dama eselakhiwe ukwenzela lokho lokho yi-water harvesting, ukwenzela phela ukuthi silime anytime ngoba amanzi esekhona sikwenza lokona kuthiwa i-irrigation. Khangela igwayisa ngani eyaqaliswa ngamabhunu ngo-1912 kwaba ihlula kodwa from 2018 ufika namhlanje sikhuluma kanje isi-over 80% umbedizi ukuthi 90% completion, okuzaba yinto ezasoluva amanzi i-water problem yethu lapha koBulawayo forever and ever. Even i-create futhi i-green belt usuka khonale egwayi ubuya udlula konke laphana kubonyama endloko uziyofika lapha koBulawayo kuyinto ekhona ebambekayo ekhangelekeyo. So umuntu ozakuthi akunanto ebambekayo eyenzekileyo ewesisho likhangele ebhinga khona ebhinga indawo vele ebikhohlekele ingazwa lokuthi uhamba njani. Khangela iy'phuvu lezi ezikhona sokuthi i-airport le-airport khona ngani, khangela ama-irrigation scheme avuswe khona ngani, khangela konke ama-rigging lokuze nalo okugolehlanzi afakwe khona ngani. Kunengi okubambekayo ongakudobha ukufakela phana emgcekeni, hhayi kodwa shona lapha bayenze lokhu.